Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla leMDC Alliance ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Iningi yama-constituents asoke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa uZulu kukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lo nyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigcibe indaba yemali ukuze njalo simove siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli izindaba zeMelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo.
Ama-charges akhangelane lawo awatshengisi emthethweni icala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla leMDC Alliance kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. UMuonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale leSupreme Court. Lokho kutsho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla leMDCT, ibandla leMDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokuthetha. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo awaqotshwa edale lePhalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. Kobulawayo, kulezikhundla zedale lePhalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila zithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedale lePhalamende ezizancintiswa eziningi ezilithumi lambili lezemakhansila ezingamathumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende angamathumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowoza.
Iningi yama-constituents asoke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi, abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana ilokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izanu. Zananzelela ukuthi abantu bezanu nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga. Unikezwe izizathu lezane ezokuphonguvala abantu amehlo. Kukhanyangani abantu be-MDC bayaphambanisa, kanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso ngathi amalungela so kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa ngoba kathi isinto esifunakala ukuthi sithole usekelo ukuze sinqobe kukhetho luka March 26
ungasitshela ukuthi kulabo abavele bezancintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha
indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyaba lama primary election kodwa ngeke ngakho phambilini ukuthi iningi yezindawo awusoke kudingakali ukuthi ube lama primary election ngoba senza lokho okufunwa nguZulu senza lokho ufuna umphakathi ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo 2018 so asoke siphikise intando zikaZulu
umnumzana Sweden Jirowatsa isikhulumeli sebandla leMTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamanje kobulawayo. Izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela umunye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission oyetheswa icala elifanayo. Igqwetha elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu. Igqwetha elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyona le inyanga. Bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo. Okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika.
Sihambile emthethwandaba sisiyaqala lokho abakubiza esikhiweni bayithi i-trial ukuchutshiswa kwendaba yamadoda lawo esiwamelele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama-colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff Ndaba. Ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni icala. In other words, sithi thina sicelile emthethwandabeni ukubana we accept to ama-charges. Esikhiweni sikubiza sikuthi i-exception to ama-charges. Nxa umuntu e-accepta to ama-charges uthi yena kunkundla angikwazi lokuthi lapha lingilethele lokuthi icala engikhayelane lalo yilipi angikwazi ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kushisho ukuthi sifikile kemthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni siwathi ngama-state papers ayiwo akhombisa icala elingabe liyenzwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langikhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni lakho. Sesenze njalo umthethwandaba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le ya desisho ukuthi amaphepha sinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzileyo. Umthethwandaba wasukunika ke up to umhla ka-24 inyanga ukubana siphenduke court silande ukubana azophendula indaba yethu lesitsho yokuthi lokuthi sidingane court kasikwazi. Right. Sesiqeda ke lapho ama kwetha ke ka accused number 2 basere senza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukuchuthiswa kwendaba zamadoda lawa ku separate omunye lomunye achuthiswe yedwa. The reason why kwenzwe njalo ukubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele harare belandile indaba le indaba le ibifakwe emthethwandaba kuphela ngeFriday basho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babuka lama hotel lamanye ama facilities ukubana babe lapha kokulawayo indaba le iziphela basere sitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi yi-prejudice kumbe isikhiweni esibiza sikuthi iprejudice ukubana xa icala leli lingakosponwa kumhla ka 24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leyi ukubana idluliselwe phambili yikho umthethwandaba useparate indaba lezi ukubana uThaba nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa laye ke uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa lo lalo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi iverdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalo sezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe echiyene not bechutshiswe kwandawo.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye
ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetha akusho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi iyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngobani.
Hello ke ngumnumzana Lifeson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo ngomvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi nxa uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono izisebenzi kazidlike ama-meetings izisebenzi ziphakathi kwenkinga indaba ayemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi la ama meetings ke angabi manengi engaphuchisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugqibe lokhu abakuhlangeneleyo singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma meetings sithola ukuthi ama meetings kawakhiphi lutho kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto esikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo ukubambekayo kuzisebenzi zijabule, kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku RTGS kodwa akakube liholo elalivele liyilo elaliholwa ngabantu ngo-August 2018 ukuze abantu bekhulume kakhulu nge nge-US dollar kwakuyindaba yokuthi sibona ke i-RTGS iluza i-value ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Yikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yi-stable currency. Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo. Kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi iZESA isiyazise ukuthi kuza kuba lokucitshwa kwamandla la kunsukwana ezilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla eseCaribe. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi wemutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Bank ithi igciwane le-coronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba, ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso ye-World Bank. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani lonke bantu bakustudio 7, linjani bakithi bonke botungamiri Mkomo labo bonke abakustudio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi lezizimbabwe. Into engilesimangalayo lapha yileyi ukuthi kade abantu basempumalanga basibangisana, ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiqeda du abantu bangcwatshwa. Namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa khona abantu sebefile bebelokhu befaka ibhomba abantu befile. Kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba abantu bempumalanga, lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu bempumalanga bayasizonda, abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile. Kambe kulo muntu ongafaka ibhomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo, uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo, ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni. Alike lichiyane lathi bantu basempumalanga, even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu, hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni. Namhlanje liseliqothile bonke abantu abethu kasise labo khonapha emathebeleleni sebengaphi sebesemazweni abanye basegoli abanye basebotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura wundi silent liselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngayo igugura wundi yona le ngithi bakithi shuwa asikeni sikuboneni khonoku lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabulisa lo nkontungameli inkomo ngibulisa nje bonke abasakazi ngibulise nabalandeli beStudio 7 ngibulise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa iZANU-PF isokolisa abantu ibuleli ilizwe ulala abantu ulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle ikwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnankakho ngeziqu zamehlo itshele umnankakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza iliye elizweni lakithi e-South Africa sokugcwela abantu bakho kade uhamba kanjani iyehluleka lokhu ukwenza i-ANC instead ithatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngale siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho itye ithule nje bahamba ngale bethi bayalungisa bangamamediata befika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwa ukuthi balandele uyayibona le nto le so into enjengale kumele kwenzeke kumele ukuthi khona thina sisuke lekhaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iqeda lapho iyabe sisicula hey amafurana babuyele kubo amafurana babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba uyazi kahle ukuthi ngale ekhaya kula lutho mnankakho bamoshile izwe lima ngobongobo kula nto ekhona ephilayo so into enjengale kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakame iphakamele umnankakho ukuthi endoda akulungise shanyela indlu yakho ibe clean ishanyela indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badliwa zingwenya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto befika ngalwe kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwa into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlukunyeze sithathwe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sitshe sabulala uJesu kumele into mazilungise mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungalanto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment ye-South Africa ya ya ilungise into eli le kulokhu elibhizi lapha lokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele mani
bingelele ku-Studio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli bingelela yomfiselana phansi khona le kulilima westing madlambuzi ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezi zihlitshela zona sizibonayo laphana kukhasi le-Studio 7 ilitshele sikhumbuzo lafakwa ibhentshi likazuze lihanjela bhontsho le nto ibuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende okungena ovikela abantu njalo opreacha ivangeli lokuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu endaweni enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe yokudistroya isikhumbuzo esilinxeba elikhulu ebantwini ebuye futhi ezobhoma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le nto abhalelwa government nalokho khona mina ngithi i-government le efanayo eyavimba ubhethi likazulu ngesikhathi ethi nge-22 kaDisemba ethi khona ufuna ukuthi kube yisuku lokuthi uma bethi ba-celebrate unity ngebhethi likazulu ukuthi khona siyakhala because vele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kwanqinwa khona ukuchitheka kwegazi bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubhethi likazulu angahlangana kodwa kwezinye iindawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahambayo ephuma naphaya because awafuni le nto lanto i-ANC but ngapha uhulumende ubuya ukhuluma okunye ngemuva ngale wenza okunye mina ngiyaye ngithi kona uhulumende wezanu akahlukananga nabathakathi ngomthakathi uyahlehleka naye manje uphuze nayiti umenzele ukudla adla sude kodwa ebusuku ngiyena ozalala ukugibela futhi abaholwa nguye yenothuma abana labo ngabanye bakhe yibona abayenza lezo ebelokuthi abana labantu abathi kona ubaba umnangako yibona abayenza zonke lezi ngoba abafuni kuvele ukuthi khona kukhulunywa ukuthi kona wabulala abantu bafuna ukwenza ukuthi khona sikugqibele senze ngazathi umuntu omuhle kube nengumuntu wabulala abantu
sabonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo ngujoshua ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa muntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngomnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngokubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanku amasosha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besindebeleni bekhala ngabantu bababula ngayigugurawoni angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo kusenzakala ngaphansi kwegovernment yayenalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo thathi siyazama ukuthi sebalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo sokusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu bafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la marokhuzeni emanani akuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lo
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalela eMelika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli umnumzana Amita Mehta ukulandulile lokhu. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi idemocracy izosurvive ngoba abantu bathembekiwe ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal right ngempilo zabo regardless of umbala wabo. And lana esikubonayo ngo-January yikubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama-minority ama-rights abo okuvota ama-rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngo-January 6 ikuthi bazame ukuvimba ukhetho olwalenziwe ngabantu for president ka-Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphakizani. So laba abantu ababizwa January 6 committee abangafuna ukukooperate melu
umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaqojwa edalele parlamente lakukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.